sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe ukulithutshana lokubonga osiphathele indaba ngolimi lwesiShona uJonga Kandemiri. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 1 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu labachubungula ezombusazwe baveza ukukhathazeka ngokusebenza kwengumsekeli kaMongameli uMnumzana Thembo Mhadi ngoba kungacaci ukuthi usebenzela ibandla lakhe lezanu PF kumbe uhulumende. Izakhamizi zemaphandleni esigabeni sangezansi emaNdebeleni sithi sezigebhile amagodi ohlelo lokulima olwegatshompo njalo sezilinde izulu kanye lenhlanyelo evela kuhulumende. Kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje kanye lokuthi iwaphi amaqembu adlala kusasa. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Zulu labachubungula ezombusazwe baveza ukukhathazeka ngokusebenza okwayengumsekeli kaMongameli uMnumzana Thembo Mhadi ngoba kungacaci ukuthi usebenzela ibandla lakhe lezanu PF kumbe uhulumende. Umhadi ube emngcwabeni kaMnumzana Shinzo Abe oyinhloko kahulumende kwele Japan odutshulwayo ekhuluma emhlanganweni webandla lakhe edolobheni elingasentshonalanga yakulelo eleNara mhla ka 18 Ntulikazi lonyaka. Umhadi uhambe engumthunywa kaMongameli Emmerson Mnangagwa kulo umngcwabo. Ezinyangeni ezedluleyo umhadi ubebhoda ilizwe lonke ekhankasela ibandla lakhe elezanu PF ekhethweni lomnyaka ozayo. Kulamanye amaZimbabwe athi lokhu kusebenza nzima kukamhadi kumele kuphelele kwezebandla lezanu PF hathi ukuthi amele ilizwe. Umhadi wehla esikhundleni sokuba ngumsekeli kaMongameli ngemva kokumemetheka kwehlazo lakhe lezocansi. Kodwa ulokhe engunobhala wesibili kubandla lezanu PF. Sixoxe loMnumzana Thandeko Zinti Mkandla ocubungula izombusazwe esipha umbono wakhe mayelana laludaba.
Indaba le ekaMohadi eyokuthi kakusaqedakali ukuthi uvele uyini kuleli lizwe. Njengoba usaziwa ugcwele ilizwe lonke leli, uhlangana lezinduna, uhlangana labalisi, uhlangana labosobhu, uhlangana labantu abachiyeneyo ngohlelo lona lolu ahamba ngalo olwezanu, kodwa esikwazi ukuthi imali zokwenza konke khona lokho zisukela kumithelo yabantu, public taxpayers money. Ngasikwazi ukuthi vele kutshoni.
Andla, ubona kuqondileni ukuthi uMhadi nguye ohambe emelele uMongameli uMnangagwa ukuyangcwaba uMnumzana Shinzo Abe kuyona le iviki.
Nxa ke kathesi esethunyelwa ukuthi ayemela ilizwe emngcwabeni walindoda engu-Prime Minister weJapan, uMr. Abe, uhamba engubani eyini? Kasiyophela umsekeli kaMongameli njalo kayikho khona. Lokhu kutsho ukuthi wachiya uhulumende kwakuzanywa kuvalwa amehlo abantu. Iqiniso yikuthi ngenzanga lutho olubi emehlweni ezanu, wenza into enhle, waba lomnyama okwakhe kwapuntshuka. Kuyikuthi vele yinto ngabona eyenziwa khona le phezulu. Kaphumanga, wakhutshwa ehofisini, wahlaliswa evrandini, kodwa elokhu esenza khona lokhu akwenzayo.
Khona na abanye abekade bengathunywa endaweni kaMnumzana Mhadi.
Kakumangalisi ngobana lo umbuso wezanu PF uthatha ilizwe leli njengento yabo, njenge-tuckshop yabo, benza umathanda ngelizwe leli. Baningi Baningi abantu akade bengathunywa sibili bemele uhulumende. Angithi lamahamba asatha silawo. Andaba umphathi ntambo bezinto ezihambelana lobudlelwano lamanye amazwe bakhona. Uhambisa umahadi uJesuthi hayi umahadi vele kaqothwanga, waqothwa emehlweni omphakathi. Ngale ezanwini uvele ugcwele uyaphuphuma.
Abe bandlale zanu PF bathi bakubona kuqondile ukuthi uMnumzana Mhadi ahamba emela uMongameli Mnangagwa ngoba unobhala ulokhe unobhala wesivili webandla labo. Uthini ngakho lokho mkani?
Izanu gayifuna ukwenza umehluko phakathi kwelizwe leZimbabwe lezani njengebanda lezombusazwe. Bona kubo kuyinto yinye nje, yinto efananayo. Yiko kumele bakuthengiseke khona lokhu ngokhetho oluzayo ukuthi kabehlukanise ilizwe leli ligcwele abantu abathiyeneyo njalo wonke umuntu asomntwezana kabaxolelane labantu. Ngamanyala la yikwehlule kubusa ilizwe khona lokhu avela kumangalisi ukuthi indaba uhulumende sehluleka wehlulwa nje la ikhona okuthiwa international protocol okuthi kuhanjiswe umuntu ouhulumende hashi umuntu webandla elithize. Lokhu kuyenyanyeka njengazo zonke izinto eziningi ezenziwa ilibandla lezanu leli.
Lo ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi yezombusazwe exoxa le Studio 7 eseGwanda. I-Studio 7 ibuye yathola umbono ohlukileyo ngalolu daba kumnumzana Joseph Chuma, ongomunye wamalunga le-Central Committee lebandla le-ZANU-PF, laye ecubungula ezombusazwe.
U-Vice President ubaba uMohadi kaxotshwanga kuhulumende, wazimela yena yedwa eceleni ngemva kwezinto ezazenzakele, kodwa wayala elokhu engumsekeli kamongameli ebandleni leZANU-PF. Ngakho-ke umongameli ulale ilungelo lokuthuma noma ngubani at his disposal ubana amenzele umsebenzi othize. Nxa ethunyiwe waye eJapan ukuyabeka uformer prime minister wakhonale, akusonto embi ngoba iZANU-PF as a party, uhulumende wonke, ngiyabona labanye abantu baseZimbabwe babekhala kanye lelizwe laseJapan. Ngakho akulantembi ubana umongameli welizwe la njalo engu-first secretary weZANU-PF athumeke u-second secretary wakhe weZANU-PF, which is the ruling party in government, by the way. So ubana hambe ayomela emfeni leyo ekhona le eJapan.
Abachothoza ukuthunywa kuka Mhadi bathi kaselalungelo lokumela uhulumende njengoba sowachiya isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli Mnangagwa. Uthini ngakho lokho, Chuma?
Abantu nje ukuthi abakushoti into zokukhuluma ngoba kwesikhathi yabeze besithi kona uhulumende lo eZANU-PF usiyenze lokho. Nako belo uhulumende wangona eZANU-PF usuthume umsekeli kamongameli ukuthi kona ahambe ayokhala labanye eJapan ngale sebekhala futhi. So into abayifunayo kahle kahle ugcina ungasazi ubana kuyini abayifunayo. Yinsolo nje kuphela, ngumona nje kuphela, akula okunye. Umongameli ulale ilungelo lokuthuma noma ngubani ubana ammele.
Umnumzana Joseph Chuma ocubungula ngezombusazwe njalo engelinye lamalunga le-Central Committee yebandla leZANU-PF exoxa le-Studio 7 ngocingo ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe, lamlela msheshwe,
lamlela nampawa kubembula.
Izakhamizi zemaphandleni esigabeni sangezansi emandebeleni zithi sezigebhile amagodi ohlelo lokulima olwegantshompo njalo sezilinde izulu kanye lenhlanyelo evela kuhulumende ukuze ziqale ukulima. Uzulu walesi sigaba akavunanga kuhle lonyaka ngenxa yezulu elingananga kuhle okungabe kubangelwa ukuguquka komkhathi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi eziqoqele Studio 7 zithi okunokudala ukuthi zibulawe indlala lonyaka yikuthi zaphuza ukulima ngoba ziphila ngokuthola inhlanyelo eziyiholiswa nguhulumende eyohlelo lwegatshompo. Kungakho batho kwamanje sebegebhile amagodi njalo sebelinde ukuphiwa inhlanyelo ukuze lapho izulu litshaya phansi labo bahle baqale ukuqabanga. Umnumzana Gabriel Luphondo oyisakhamuzi samawana eGwanda uthi amalungiselelo okulima sekubanga eliphezulu kodwa babhekane lodubo lwenhlanyelo.
Hayi kanyelo bayikho abantu njengoba kumnyaka uphele abantu vele bengazuzanga abantu balohlupho olukhulu kakhulu okulungiselela khona abantu bebezama singoba kathesi sesibhizi sesithela umquba yokuvalavala izikhali emasimini abantu hhayi ngibona abantu babhizi kakhulu bayasebenza sibili kodwa-ke inhlanyelo yezaba le nkinga kukhanya laba ogatshobhu uhulumende lonyaka kukhanya zani hhayi udonisa inyawo kakhulu ngenhlanyelo angazi uhulumende ngazama mzalubani ukuze abantu labo banelise ukuthi bathole inhlanyelo eyeneleyo ngoba kungala kunje sengazange akanika abantu inhlanyelo kutho ukuthi la kunyokoza indlala sethu
amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Finish Ncube oyisakhamuzi seMatobo.
Abantu sesiqalisile ukutshaya amagodi ukuvala imtango abaningi sesitshayile sibili amagodi okwenhlanyelo hhayi inhlanyelo yiyo nje isihlupha ngapha eMatobo ngoba silazo indawo ezithengisa inhlanyelo layo le kahulumende ayikafiki ngapha kodwa kuyathembisa ukuthi izaba khona maduze kodwa lathi siyasilokhu esiyidinga ezitolo lapho ezitolo zakithi ayitholakali inhlanyelo.
Umnumzana Zwelithin Gabula owesteze wilonki uthi inhlanyelo ayibambeke ezitolo kungako uhulumende kumele aphange aholise uzulu inhlanyelo.
Into embona iza kwenqabela abaningi ukuthi bayenelise intengo yinto engigcina ngikhangela kwenyishophu ibibiza i-10 kgs ibisenza 26,576 RTGS besokusithi nge-US dollars ibisenza 41 US dollars. So intengo embona ingani ingaphezu kakhulu kokwenelisa kwabanele.
Unkosikazi Siphathiswe Nkala wesilikwe kwana North uthi kunzima kwabaningi ukuthi bazithengele inhlanyelo ngoba imali abayitholayo bethenga ngayo ukudla.
Amalungiselelo okulima sesezingeni eliphezulu sibili abantu sebelungiselela ukulima abajigebha amagodi sebegebhile felokhu vele into eyona inhlanyelo kahulumende okuthiwa sizayithola ngoba sabhalisa ezitolo ikhona inhlanyelo kodwa ayibambeki futhi kugezelelwa yikuthi abantu last year babengatholanga lutho so kusuka kube nzima ngoba bathenga ukudla ukuthi uphinde ukwanise le mali yenhlanyelo kusuka kube nzima.
Umnumzana Love Moncube Matobo uthi lanxa belungiselela ukulima abakwazi ukuthi bazalima ngani ngoba izifuyo sezicuba.
Kuyalungiselelwa mpela phandle sibhekile abantu bayazama okokuqala bavala izintango okwesibili balungiselela izinhlanyelo okwesithathu okuyi-challenge enkulu esiba layo ikuthi ingabe siyolima ngani ngoba izifuyo zokulima ubalimbango kuhamba laphandle koke ngani sizoba lobunzimanyana obuthile mayelana ngokulima.
Osaphethe isihlalo somqondisi wezokulima ezansi semandebeleni umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu uthi inhlanyelo ilakho ukufika ngeviki ezayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization basebenzelana lohulumende wele Uganda bedinga izigidi phose ezingamathumi amabili zamadola 18 million yokumelana lomkhuhlane owe Ebola osuqhamuke kulelo lizwe. Leli nyathelo liza ngesikhathi ele Uganda libika ngemfa yabantu abangamathumi edlula amathathu 35 okugoqela isisebenzi sezempilakahle esiyisizalwane sakwele Tanzania. Umphathintambo wezomvikela kwele Bhilithane ubike ukuba ukuhlaselwa okwenziwe undwendwe lwezimota ebezithwele uncedo lokudla lempahla kwele Ukraine ngezikhali zemissile kungabe kuyimisebenzi yaseRussia. Lokhu kuphume ekhasini lalolu gatsha enkundleni yokuxhumana eyeTwitter. Okwamanje wothi sidedele kusithandekile Mhlanga esethulela udaba oluphathelane lokwenziwa ngabesifazana kwezentuthuko. Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxalo nkosikazi nokuthula Gwebu, ilunga lenhlanganiso yemthwakazi diaspora ephathisana lebandla le-Citizens Coalition for Change kumalungiselelo okhetho lwama-by elections emadopo le-insiza oluzayo mhlaka 22 ngenyanga ezayo. Usichazisela ngokuphatheka kwabesifazane kukhetho emathebeleleni sawo.
Igama lami ngingunkosikazi nokuthula Gwebu. Njengabahlali beZimbabwe abathwakazi abangaphandle kwelizwe, sisekela iqembu le-CCC. Injongo yethu ikukhuthaza abathwakazi abahlala ngaphandle kweZimbabwe ukuthi sibambisane umsebenzi wokuletha utshintsho ezweni lethu. Singaphandle nje kwelizwe ngenxa yokuhlukunyezwa lobandlululo beqembu elibusayo, yikho kuqakathekile ukuthi sidonse kanye kanye ukwenzela ukuthi iMatabeleland ingabiseli izihlalo eqembini elibusayo.
Siyananzelela ukuthi nxa sikhuluma ngeMatabeleland South lapha sibonile omunye enqoba OSCC owesifazana unkosazana Makhadi Moyo. Lingathini ngokuphatheka kwabesifazana kwezombusazwe?
Ukuphumelela kukankosazana Makhadi Moyo owe-CCC wenze into enhle njengomuntu wesifazane, njalo kukuphumelela kwakhe lokhu kuzokwenza abanye abesifazana beze labo ekhethweni, njalo usevulele abanye labo amathuba okuthi baziphambili. Nxa lingakhangela emadopo kulo wesifazane ozabe esekhethweni khonapha emadopo laye kukhangelele ukuthi uzaphumelela, njengoba abesifazane siyazi ukuthi izimbokodo, njalo kukhangelele ukuthi ukuba khona kwabo labo ezembusweni kuyenza ukuthi bakhuthazane labo baphathise ekuthuthukiseni ilizwe le economy yelizwe.
Okukhanyayo njalo esesikubonile eMat South ukuthi abesifazane yibo abaningi, njalo yibo abavota ngobuningi, ngoba abesilisa bephumile ukwedlula abesifazane ukuyadinga umnotho kwamanye amazwe. Sazi lokuthi kuqakathekile ukuthi abesifazane bathole amathuba okukhokhela njengabesilisa. Unkosikazi Makhadi Moyo usitshengisile ukuthi umphakathi wakhe wamvotela ngoba wasebenza gadalala esigabeni sakhe, njalo uyasebenza elokhu esebenza gadalala kungelani lokuthi ngowesilisa kumbe ngowesifazane. Ukhetho lwakhe lwenze ukubana abanye omama labo bazizwe belamathuba ukuthi babe sekhetheni elunjalo. Sibona ukuthi emadopo kulonkosazana uSindiso Ngwenya onguye laye ozangena ekhetheni le by election.
Kuyini okunye elijonge ukukwenza njengenhlanganiso?
Imthwakazi diaspora yona ngwayo iqophe ukukhulumisana lawo wonke umuntu ukuze silungise ilizwe ngo-2023. Asisoze sikhathale ngoba wonke umuntu kufuze afake izandla uma sifuna ukuthola uhulumende wabantu, uhulumende osebenzela abantu, njalo uhulumende ongakhohlwa ukuthi iziphathamandla ngabantu hathi abaphathi ntambo. Okunye esizama ukwenza ukuthi abantwana beMatabeleland abangaphandle sisebenze ndawonye, ngoba kulabanye asebacathula ngezombusazi weZimbabwe bachiya ukukhuthaza lokucela abaseleyo ukuthi baqakathekise ukubhalisa ukuvota lokuyavota. Wonke umuntu uyadingakala ngoba sonke esingaphandle silezihlobo ezingabona utshintsho kwezempilakahle, kwezomsebenzi, kwezamanzi, ezamagetsi, lakwezemfundo uma kungangena uhulumende ofaka abahlali phambili. Wonke umuntu ongaphandle nxa evakatshela kumbe ebuyela eZimbabwe kufuze athole ilizwe elisebenzayo. Ngiyabonga.
leyo obekuyingqokolo nkosikazi nokuthula kwenu ilunga lenhlanganiso yemthwakazi diaspora esixoxelayo esebhilithane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga uhlelo esiliphathelwe nguSithandekile. Uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba namhla sike sibone ukuthi uChris Gande kuliviki usiphatheleni.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo muzi wethu Hadebe, ingcwethi ecubungula ezemidlalo. Sihlaziya ke imidlalo yehlandla le-PSL elalonyaka. Okwakuqala, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga kakhulu ukuba kuhlelo.
Ungasitshela ukuthi nxa ukhangele imidlalo yalonyaka esidlaliwe, ungathini wena ngenguqu yesigaba sona lesi se-PSL?
Ngibona i-season le bekuyi-season esingathi mhlawumbe kumaqembu amaningi bekunzima, bekulukhuni. Siyananzelela ukubana besivela kusikhathi se-COVID, njalo bese sihlale phose iminyaka emibili kungahlalwa inguqu. Kodwa ngibona engathi amaqembu azamile sibili. Sibonile ukubana i-chickenini iqalise kuyiyo ephezulu, abaningi akade bekhangelela ukubana izothatha isicoco se-league. Kodwa isuke yangathi silahleka, sasesibona i-FC Platinum yona eqalise ithwele nzima, sokuyiyo eyenza kakuhle. Sikhuluma nje sokusele imidlalo engu 6 ubana isizini iphele, sibona FC Platinum iphezulu kulokho nge 61 points, kusho ukuthi phambi kwechickenini nge 10 points. Yona ichickenini siyenelisile ukuthi ibuyele ku number 2. Kuzothi Dynamo yona ke iku number 3 nge 50 points, kuzothi Islanders iku number 4 yona ile 45 points. Yizo ke lezi ezihambela phezulu. Kuzokuthi ngaphansi kule wawa kule Bulawayo City, le Harare City kanye le Tenex yona ingemtare, yizo lezi okakhathesi ezingaphansi ukubana ziyahamba ziphume ku Premier Soccer League. Mbona nje bekuyisizini enhle njalo sikhangelele ukubana FC Platinum mhlawumbe yiyo yenza kakuhle, yiyeza qhubela phambili ithathe lesi isicoco seCasilaka Premier Soccer League. Sibonile njalo kulabadlali abanjengabo William Manondo akade behlohla kakhulu, uyelise ukuhlohla 15 goals. Kuzokuthi uBrian Muza weChickenin laye wenelise ukubana ahlohle 11 goals. Kwazokuthi uLionel Chikua weHighlanders yena ule 10. Labo yibo ke abadlali asebenelisile ukubana bedlulise inumber ka-9 kuma goals abawahlohlileyo. Yisizini enhle sibili. Sizabona ke ukubana kuyona le mpela viki FC Platinum izadlala njani leqembu leHighlanders.
Abantu bebekhangelele ukuthi iqembu leHighlanders lizadlala ngcono ngemva kokuthola umqeqeshi omutsha. Kodwa kukhanya kungani kuyehlula, ngokubona kwakho kuyini okungaba kusehlula?
Lona ke iqembu leHighlanders abaningi bebekhangelele ukubana lenze kakuhle, ngokuva ngemuva kokubana sebelethe umqeqeqeshi omusha ovela emazweni. Kodwa sananzelela ukubana belingaqalisanga kuhle iqembu leHighlanders, njalo umqeqeqeshi lowo laye ungathi ubengalakho lokho abakuthi ngesilungu consistency. Kodwa uzamile kakhulu, sizananzelela ukubana ukakathe sunqontshwe kanye kuphela, ngakho ke singathi uzamile mhlawumbe uphuzile ukubuya. Ngithemba abaningi baza kuqalisa ukubana mhlawumbe bemkhangelisise kakhulu uma esenikwe ithuba lokubana aqalise i-season.
Lona ele Dynamos ulibona njani lo umnyaka?
Ele Dynamos lona ke belisenza kakuhle kodwa kulesikhathi lapha kade lilahleka khona yikho okusuke kwalihlupa kakhulu kodwa lizamile ukubana lincintisane leqembu le FC Platinum kuswelakala mhlawumbe emaqembini lawo amabili iIslanders le Dynamos abadlali abalohlonzi abanjengalabo babelabo kudala ekutheni bebe lesibindi sokubana beluyise kubana bezame ukubana bethathe lesisixoxo se league okwakhathese okukhanya ngathi uNorman Mabheza kanye le FC Platinum basibambile njalo abafuna ukubana siphunyuke kibo lokho yikho ke esingathi esilakho ngamafitshane ngesizini yonale esikiyo eCastlaga Premier Soccer League.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngibingelele njalo abalaleli emakhaya.
Lo ke bekungumuzi wethu Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo ekusixoxela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo lunye sikhathi sinye. Lilale.
Kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe lamhlanje kanye lokuthi yiwapi amaqembu adlala kusasa.
Iqembu lenguqu eleChicken Inn selenelise ukungezelela imihlomelo yona evele ihlezi ezithendeni zeqembu elikhokhelayo eleFC Platinum engalanini yemihlomelo esigabeni samaqembu adlala inguqu yaphezulu eCastlaga Premier Soccer League. Lokhu sokusitsho ukuba namaqembu amabili ehlukaniswa imihlomelo eyisikhombisa. Ngemva kokunqoba kwalo elebulawayo City 3-0 emdlalweni odlalwe namhlanje emini. Abahlosele iChicken Inn ngumdlali uMarvin Gaki ohlose amagoli amabili, kwathi uMarvin Wada wahlohla kanye. Okuhle kwakhuphula imihlomelo yalo engalanini ye-PSL ukuze leli qembu liqhubekele kusibanga sesibili lihlezi ezitendeni ze-FC Platinum. Engalanini yemihlomelo iChicken Inn isile mihlomelo engamashumi amahlanu lane 54 points. I-FC Platinum yona ikhokhelayo ile mihlomelo engamashumi ayisithupha lane 61 points, kuthi iDynamos ekusibanga sesithathu ilamashumi amahlanu 50 points. Kodwa umumolo ulakho ukuguquka kusasa ngoba i-FC Platinum ilubhekise kobulawayo ukuyangqikelana le-Highlanders emdlalweni wayo wesimashumi mabili lathuba munye munye waleyi sizini. I-Dynamos yona ilubhekise eMtare ukuyadlala le-Manica Diamonds. Kweminye imidlalo yenguqu edlalwe namhlanje, iBulawayo Chiefs inqobe iWawa 2-0, iHarare City yona yanqoba iBlack Rhinos 2-0, iNgezi Platinum Stars inqobe iZPC Kariba 3-0, iRentals yona yanqoba iCranbourne Bullets 1-0.
Siyambonga uPJ ngokusipha ezemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje njalo lamaqembu adlala kusasa. Singakehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. uzulu labacungula ezombusazwe baveza ukukhathazeka kokusebenza kukamsekeli owayengumsekeli kamongameli umnumzana Thembo Mhadi ngoba kungacaci ukuthi usebenzela ibandla lakhe lezano kumbe uhulumende. Izakhamizi zemaphandleni esigabeni sangezansi emandebeleni zithi sezigebhile amagodi ohlelo lokulima olwegatshompo njalo sezilinde izulu kanye lenhlanyelo evela kuhulumende. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngugeino gumede saidi ngisitha sidibaneni njalo kusasa ngo-half past six.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Muraranaka muri yezi.